Abanye bathi ukubhubha kuka TB Joshua obelodumo emhlabeni jikelele kuyisimanga njalo kunzima ukuthi bakwamukele. Unkosikazi Monica Mutswanga, umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko, uthi bazwela amanye amazwe e-Africa ubuhlungu.
Professor TB Joshua was not Zimbabwean. We as a government of some sort
is a fellow. TB Joshua ubengaso sizalwane salapha eZimbabwe kodwa sizwa ubuhlungu ngoba ubengumuntu laye ozalwa khona apha eAfrica, ubengumuntu olothando encedisa abantu. Sizwa ubuhlungu ngokuhamba
the country and we feel saddened about the passing on.
Umfundisi Anderson Sherin uthi ibandla lika TB Joshua lilahlekelwe kakhulu kodwa izulu lijabulile.
Ukubhubha kuka TB Joshua ibandla lilahlekelwe kakhulu, singabali eNigeria but ibandla umhlaba wonke. Sinanzelela ukuthi bengumuntu obefinyelela wonke umuntu yonke indawo, kodwa ke izulu ligeyinile.
Umnumzana Somandla Mathe, umfundisi weKingdom Transfer International, uthi ufunde okukhulu kumuyi uTB Joshua okufana lokuzehlisa.
TB Joshua ube ngumuntu otshumayela ivangeli, ube ngumuntu ogcina izintandane, ogcina abafelwakazi, amawido lama-orphans. Kodwa into esifundo kithi kuyikuthi lanxa uNkulunkulu ekusebenzisa kangakanani, okusweleyo ukuthi uzehlise, uzithobe. Sithi lala kuhle TB Joshua. Izifundo sithele zona sizasala sizilandela, ezifana lozothando, lozokupha, ungakhethi umhlobo, ungakhethi ukuthi lo muntu ngweliphi ilizwe, ubulothando olumangalisayo.
Unkosikazi Sukoluhle Sibanda obengumlandeli ka TB Joshua ebulenjini uthi udabuke kakhulu ngoba ubelokhe efisa ukuyamvakatshela abone ubukhulu nezimanga zakhe athi zivela kuNkulunkulu.
Ngilokudana kakhulu ngokufa kuka TB Joshua ngoba selokhe ngaqala ukuthi ngibukele ukwenza kwakhe ku TV. Bengilokhe ngifisa ukuthi ngiyefika eNigeria ngiyebona izizamanga. Ibandla lakhe kukhanya kulibandla elilothando kakhulu njalo ligcwala. Ukugcwala kwalo kutsho ukuthi abakuthola khonapha njalo lothando lwabo lwenza ukuthi bakhule.
Umuyi uProphet TB Joshua obesele minyaka engamashumi amahlanu lasikhombisa i-57 ubhubhe ngomgqibelo ntambama ngemva kokugqiba inkonzo njalo imbangela yilokhe ingakazakali. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.